Well, udaba lukaSantosi liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantosi wamaneja uqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izanu and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo? KuseZimbabwe bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lona lelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama-recalls ayenziwa nguShabangu. Lama-recalls according to uShabangu enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludluliwe lolu abangazange bakhethwe ngabantu. So kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho kuma-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU PF ingathola i-2/3 majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics esingathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.